Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ngesonto mhlaka 12 lamhlanje ke ngomgqibelo. Yimi usithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo uMnumzana Tafumane Maseya weMavuko izolo, njalo lokhe bengakamboni. Ibandla le-ZANU PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGood to West edalele iParliamente, kwathi LCCC ladobha ezinye izihlalo zamakhansili. Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yama-bonus. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Yebo ke sihlangana ngolwezi ke mhla ka 12 ke lamhlanje ke ngesonto. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo uMnumzana Tafumane Maseya weMavuko izolo, ngabacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zogatsha lezomvukela likahulumente. Ibandla leli lithi lilokhe lingakatholi umkhondo kaMnumzana Maseya, njalo lilokhe lidingisisa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe iziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Ibandla le-ZANU PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGood to West edalele iParliamente ngemva kokuba uMnumzana John Paratsa waleli bandla ethole amavoti edlula inkulungwane ezilitshumi lambili, 12,147, esedlula omunye wakhe webandla le-CCC uMnumzana Ephraim Morutu othole edlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili, 1,258. Obencintisa emele ibandla le-NCA uMnumzana Robinson Kura utholwe amavoti edlula ikhulu kuphela, i-138. Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwe kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela emakhansilini eJocholo leKusile Rural District Council, lapho ibandla le-CCC elinqobe khona. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe loMnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso ehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eyezesini.
Siyinhlanganiso yezesini, sinanzelela ukuthi kulesi sikhathi sama-by-elections ama-polling stations wonke avule ngesikhathi esifaneleyo, njalo abeseduzane lalapho abantu kade bekhangela ukuthi bazavotela khona. Ngithemba ukuthi abantu mhlawumbe ngenxa yokuthi bake bananzela ukuthi ekhetheni oludlulileyo mhlawumbe bekungaba lohlupho, bahle bavuka ke ngovivi besiyakhangela ukuthi indawo lapho abavotela khona zivuliwe yini. Yizesini ikuthi akuzange kube lodlakela, abantu bebezivotela ngokuthula.
Kodwa sizwile ibandla le-CCC lithi bekulodlakela eGood kusandulela ukhetho lolo.
Eminye imbiko esitholileyo lanxa nje nakathi singekho kusenzakala ukuthi zikhona ezinye indawo lapho abantu kade belungisela ukuthi bazaba lokuthakazelela kumbe beledili labo kwezombangazwe abe-CCC, kwasokusenzakala ukuthi inkomo yabo, inyama yenkomo yasithathwa yachiswa. Lokho ke sikuzwile kodwa ke asikubonanga. Eminye imbiko njalo esiyitholileyo ingeyokuthi kwezinye izindawo lapho kade kuvotelwa khona abantu bebencediswa ngobuningi babo, so singazi ukuthi bekuyikuthi bayehluleka kumbe njalo bekuyindlela yokuthi abanye babe lesandla esiphezulu kulabanye.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yezesine esixoxelaye ekobulawayo.
The Voice of America.
O uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yebonus njalo kuyona le inyanga lelandelayo, njalo lenkokheli zomdabu lazo zizayamukela. Isiphathamandla senhlanganiso yezimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe, ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibonus. Yebo kambe ibonus le iqunywe kabili, ukuthi okokuqala abasebenzi bonke bazathola i-50% ingxenye yebonus yabo ngoNovemba, kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisemba. Lokho kube indlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye, abanye basalele emuva. Kuthi laba abasalele emuva bayitholele imali isithethwe, yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemisebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli. Owakuqala ivele yona imali eholwayo iphansi. Kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibhonasi uyingezelela, isala nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigcwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singaza ke sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi. Kanti ke maziphiwe, lokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusiko kwethu, singake siyakusola ngoba labo bengabantu abamele bathole ukuphila elizweni elivele liphakathi kwenkinga ngezomnotho.
Lo Mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla sezimtha siphinde saxoxa lo Mnumzana Themba kuye emoyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ. Yena othi kulokunye okusolisayo ngendlela abaqetshunelwa ngayo imali le lokuthi iphiwe lezinduna.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamqamula ibonus leyo, ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi, enye ingxenye bayithole ngompalakazi. Lokhu sikubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubudget, abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi, imali engiyitholileyo yileyo, iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bonus okukhulunywa ngayo nge-RTGS, imali ongeke uyigcine, ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi. Siyazi ukuthi imali ephephukayo, kusiyafika umpalakazi imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima, zivele kazikhohle. Zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithole imali engazincedisa ekupheleni komnyaka, uhulumende abese eziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela, useze esincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibonus.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna lazo zizathola ibonus. Singathi linyathelo elihleleli yini nxa ulingavumelani lakho konke lokho, lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu ke kuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu inengi kule yezisebenzi. Indaba sithi inengi, bayayithola imali yabo iyisigaqa. Sikukhangela kukabili kwizinto lokhu. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebhonasi ukuthi amncedise ukukhankasa. Amakhosi omdaba lo msebenzi wabo abawenzayo esuhloniphayo esiwukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lowo ngumnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ. Inhloko kahulumende we-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu lamhla uthe akulasizathu sokuthi abagulayo esibhedlela seShifa eGaza bengahlengwa. Uthe ibutho leHamas lenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi baphephile. Kodwa phakathi kwe-intenile eqhubekayo phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekile njalo eduzane lesibhedlela seGaza, njalo isiphathamandla salindawo uMohammed Asi Salima uthe kuyaliwa.
Sigcina masiko
kwethu.
Sigcina masiko
kwethu.
Sigcina masiko kwethu.
Namhlanje kweziphathelane lamasiko sixoxa lenduna uChief Dakamela wenkayi ngeziphathelane labasakhulayo.
Abantwana mhlambe abanye behambile esikolo, abanye bangakaqedi. Kubangelwa ukuthi sikhangela amankazana mhlawumbe abanye bayabesuke bazithwala okunye abanye nje ngokukhula ngoba abantwana bayafika esikhathini esingathi i-rebellion stage and sifika ikakhulu nxa seku-form 3 form 4 okubenza abanye besebenzisa izidakamizwa abanye angasakhululekanga angasaholiseki khonokho futhi kuyadala ukuthi ezikhathini ezinabantwana uma basakhulayo bayahlangana nokhona kugcine bengaqhisani nokwesithathu okunye bayabugwa mhlawumbe lokhu esingakuthi imidlala kumbe i-poverty igcine isiya emabangeni esiyadinga imali ngathi thina kutshekeli yikho okuba zinkinga futhi ngoba bayafika abanye bawela emagodini bafe abanye bayalimala ngifanelithi ukuzenzela izinto for impilo yabo yonke abanye bayashiya futhi isikolo bengasayo bengasaqedisi izikolo besedinga imali kumbe sinathi ngendlela yokujenethi izulu alisani ngendlela ezokudala ukuthi abantu behlaselwe yindlala ngaphandle kokuphila nje abanye besadala ngamabele izikolo abanye besadala ngezifuyo
Zingabe zikhona yini inhlelo ezivela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele ezokuphathisa abasakhulayo ababhekane lengxaki lezo? Sibona ukuthi lawe njengenduna ulalo uhlelo olufundisa khona abasakhulayo.
Le kuzoba khona last year program ye-ICAT ebasikhangela abantwana ama-high school dropout ibafundisa ukupheka ibafundisa ukwenza nje imisebenzi yezandla ukuzama ukuthi bancedise nokwenza ukuthi bezimele lapo zibe khona nje abanye ama-organizations nje abebuya ezoncedisa khona beza ngokufundisa msebenzi wokuwelta kaplentilanayo kodwa ikakhulu okuba luhlupho so bafundisa mhlawumbe kodwa wayene-low scale bafundisa abantwana abangamankazana bafundisa amatsha ukuthi bezenzele imisebenzi yezandla kodwa kusuka kube luhlupho kwenza kungeneni singathi thina i-market sebefundile ukubheka abantwana sebefundile ukupheka izinkwazi zakhona kanjalo kodwa kuba luhlupho phela ngoba i-market ayikho abantu emakhaya abana amadolana nafunwa ngabantwana abantu abana iningi yokuthenga khonokho kuyake kuphotshiswa ngabantwana nalaba abalihlekanyana ababethe bayenza ama-programs yalawa ukubeka okwenza lezinye izinto letho kudala ukuthi umntwana lo uyabe edimile besingathi i-start ukuthi ayenze qalisa ukubhekisa ngama-flower eyenzeni lakho nalokho kodwa kusuka kube nzima phela ukuthi sethenge nama-flower kodwa ngabheka leyo nemithi ukuthi ethengisele kumbe ethengise izinto zakho kufuna kumenza ukuthi abroke kumbe ethenge engaselelithi ukuthi eqhubeke esekuthina sokufana nokuthi kafundelanga lutho ngokujayekela ukwenza izinto yena ngenxa yokuthi kuyashoda i-market abantu abana izimali zokucadisa kumbe zokusiza kumbe zokusapota kwena laba bethe bacadisele so kutshengisa ukuthi imizamo ikhona engaba khona kodwa ayeneli kahle ukuthi ingakhava abantwana abaningi izicele kumbe abasakhulayo abaningi so khonokho kuluhlupho ngoba bazabuyela futhi besele sebezezizida ezidakamiswa bazabuyela abanye izami njengokanti abamakazakaezakhomba kqina bezama ukuthi mhlawumbe bengathola imali yokuthi lokuthi abantwana bayasebefekile ukuthi bayagqoka kuthiwa yizigqoka ama-sanitary wear ukuthi ngabe besithathi uyabengenayo malunga leyo utaza khona lawo ngazike khona ama-program kuyazamikhombisa abantwana ukuthi benziwa njani khona lokho kuyizinto kodwa akuka xhuli kakhulu
leyo yinduna uChief Dakamela wenkayi ebesixoxa laye kweziphathelane lamasiko okwamanje ke selitshiwo kwesikhatshana ezandleni zikantungameli Nkomo esinika uhlelo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphathelene mfundisi
siyahlangana ke izihlobo zenkosi ezithandileyo kulo hlelo lwethu lwanhlanje yonke ngamasonto olokuvuselela umoya njengenhlala yenza sibonge inhliziyo zethu isipho sokuphila ngibana nxa silesi sipho sokuphila kunengi esingakwenza okunye ukulalela lona lolu uhlelo lezinye izindaba eziphuma kubona lo umsakazo weStudio 7 sibonge leke labasakazi sibakhulekela ukubana baqhubeke besenzela kuhle emsakazweni wabo namhlanje ilizwi lethu siyakulithola encwadini njengokuloba kukaLuka isahluko seshumi lanye indima ngeshumi lanye njalo le ndima yeshumi nambili uLuka 11 siqale kuvesi 11 sime kukho vesi 11 kufundeka kanje ngumuphi kini onguyise oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi vesi 12 uma icela iqanda ayinike ufezela na ngoJesu lo ekhuluma emphakathini wakoqela labafundi bakhe ngamagama akatha kakhulu la ngoba wayekhuluma singathi ukukhuluma lemuli kumbe obaba kumbe abazali ngempilo abaziphila labantu babo injalo laba bantwana bephila labazali babo ngobana uthi kuvesi 11 nguphi na phakathi kwenu lina othi nxa engubaba indodana nxa icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi ngenye indlela laba uJesu uthi abantwana esilabo balezinswelo ethize abazidingayo eziqakathekileyo ekuphileni kwabo kungazake kube izicelo izenhlanzi kuphela kathi nxa umntwana ecela ukwelulekwa ngolutho oluthize akumelanga umtshelele eceleni ungamtshelela eceleni ngomlomo abanye batshelile abantu ababo eceleni ngezenzo langokwenza phakathi kweguma abantwana abanye babuye baze badinge bathi angilababa lapha ngobana ubaba katshengiseli ububaba bokuqondisa impilo yomntwana sengitsho le nto njengokuhambisa abantwana esikolweni bakhona abazali abathatha imali okuswelakala okufunakala ukubana ilungisele abantwana ekusasa labo imali leyo bayichaphaze nje badlale ngayo balibale ukuthi bazele balomlando wokukhulisa labo bantwana ngendlela eqondileyo abantwana batshele baze batshelisise becela imali mhlawumbe ngisho epenseli kumbe exercise book uficakale umzali ukuthi imali kangilayo mina eliyangisukela ungabonihlelela lithi ngiyithatha ngayo nxa abantwana besiza kuwe mzali baphendule kuhle ubatshengise uthando lobuzali yiko kutshiwo ngujesu lapha ungaziwa bephula imoya ngezinto abazicela eziqondile eziqondana labo ayisumlando omntwana ukuthi kumele athole kuwe lokho okumele akuthole okuhambelana nempilo yakhe wena umlando wakho uqondana lawe ngqo asilaleleni bazali izikhalazo zabantwana nxa becela lokho abakucelayo nxa sikwenelisa ngasibenzeleni sibone ukuthi into engabaphilisa angithi ukuphongucela nje into engelangqondo kodwa nxa becela izinto ezibaphathisayo asibancediseni singabahlamukeli singabatheli ngenhlabathi singabahaqazi ngembabazane abantwana nxa becela izinto ezinhle kithi sisenelisa kasibenzeleni nxa singenelisi kasibaphenduleni ngendlela elobuntu asikhuleke Thixo siyabonga sikhulekela abazali nabantwana ubana nxa behlezi emagumeni abo kube lokuthula kuphendulwane kwenzelwane izinto ezilungileyo amen
Sibongeke umfundisi Thandeko Zinti Mkandla ngohlelo vuselela umoya Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
Siyabonga untungamile ke sizwe ezabatsha
Ya okwamanje sinceda abantu ngokubanika ukudla abantu abahlala ezitredini siyabanika ukudla siyabanika impahla nxathi lazo ezabe sizitholile zonezo siyahamba sibanikeza nxa singatholi ingubo we give them ingubo as well
kuyini okwakupha umcabango wokuthi uqalise ukuphathisa abantu
so about lapho ukuthi ngize ngichabanga okwe-threatened me I always thought ukuthi aze ngaba le mali I would want to have an orphanage or people's home or ukuncedisa abantu abanama-disabilities or something but then I after watching a couple of videos on social media lami ngananzelela ukuthi no but I shouldn't wait ukuthi ngiqale ngibe le mali
okwakhathesi abantu esele baphathisile bangaphi ngabantu abaphila impilo bani njalo likhathise abantu abanengi okunganani
we have been helping abantu abase town like in the CBD yebo ngani kade sikwazi ukuba reach out so yebo abantu so normally tina we serve a day we serve 20 to 30 plates then we walk around sibadinga we walk around sibadinga because most of abantu esimancedisayo ngabantu abagulayo like people who are mentally challenged yibo esifokusa ngabo fine we understand ukuthi abanye abahlala ezitridini abanye bakhona bayakwanisa ukuchela because they are able ukukhuluma and make conversation ngabantu but abantu aba mentally disturbed sometimes it could difficult kibo because abanye bakhona abakhwanisi ukuyenza ama-conversations ngabantu ukuthi bekhwanise ukuchela
and the other thing is that life is becoming more difficult day by day for abantu abadala abahlala estreetini labancane because the middle age at least bayakhwanisa ukuhamba from first beze befika ku-15 ngale bayakwazi ukubhoda amabhimu amaningi bebhewula bedinga ukudla bebhewula bedinga ukudla but mbona kulabanye abantu ukuthi sebekhulile amandla vela waseko ukuthi bekwazi ukuhamba umango beboda bedinga ukudla they are now old so uyakwazi ukuvuka nje echeke amabhimu aseduze la khonapho engathola sokulomunye odlulileyo khonapho ukutsho ukuthi umuntu nalo uyabeselala ngendlala kumbe setshona ngendlala so ngesifiso sami nxa ukuthi uNkulunkulu kade ezasivumela I really wish ukuthi sibe nekitchen lethu etown esizobe sipheka khona every single day at least if you can cook one meal a day siba save wonke sibe lendawo e1 ukuthi labo bazojwayela ukuthi hayi singahamba laphiyana safika sithola ukudla
njengomunye wabasakhulayo kuyini ongakukhuthaza kwabanye abasakhulayo sikhangela umsebenzi oqhubayo lowo
ukutsho ukuthi guys singameleli ukuthi ngizayenza lokhu xa sengile mali enenye we can start doing it now you can start doing it now and ukuncedisana akufuni ukuthi uqale ube le mali eningi you can start now and train your brains to give and live with others mina I realize ukuthi you can start helping someone with a dollar and make a huge difference not necessarily ukuthi unxa umuntu ehlanga lapha na it doesn't have feelings, doesn't have friends. Bayacabanga abantu labantu. If there is something that I have noticed, those people, they have respect. They have respect. They have love as well. Bakhona abanye esibancedisayo esibanika ukudla phansi labo egodini ngale. Those guys nxa ungafika omunye wabo engiyeko bayakutshela so ukuthi ah omunye wethu akakho celani lisitshele iplate yakhe. And ungacabanga ukuthi bayayidla, hayi abayidli. Umunye wakhona of course vele utokona yena, ah guys mina ngidli as long as lingamphanga iplate omunye wami vele mina ngidli.
Bangabe befuna ukuthi baphathise labo babambane lawe basebenzele ndawenye lawe bengakuxhuma njani?
Thina siyabe sikobulawayo in town, yikuya siyabe sikhona, siyahlangana every Sunday, every Sunday ngo-half one. Half one siyahlangana e-town, sidistribute, sihlangana e-track code, yikho sihlangana khona. Inamba esiyisebenzisayo is 0772 752 751. Zikhona ku WhatsApp, kuma calls, kuma text.
Lo ke ngumnumzana Chris Godfrey owaziwa ngegama lokuthi Chris G ongomunye wabaphathisa abantu abahlala ezitaladini kobulawayo. Bexoxa lo Thabo Kangcube we Studio 7 kuhlelo oluphathelane labatsha. Kwezemidlalo lamhlanje, intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kwisigaba seCastle Lager Premier Soccer League.
Iqembulele indezilize lanqoba ngemva kwesikhathi eside njalo linqobele Rentals College nge-2-1 namhla emini enkundleni eBarber Fields. Umsekeli kamqeqetshi weqembulele indezu uJoel Luphahla uthi ophethe isikhundla sikamqeqetshi uMadinda Ndlovu becele abadlali ukuba badlalele waye ngumdlali waphinda waba ngumqeqetshi waleli qembu uRaman Gumbo yena odlule emhlabeni ngolwesihlanu.
Siyajabula kakhulu ukuthi namhlanje abafana abazange basi disappointed.
Senjalo owadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints elebulawe Arsenal kanye leCosmos uBlessing Lunga uthi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakobulawayo njengalokho kwakusenzakala kudala. Intatheli izindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba.
Lunga uthi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqembu akobulawayo ebisehlukanisa abantu uthole amalunga yomdeni engaphani umlomo ekanti labangani labo bengabhemisani.
Idebhi yakudala sokhokuthela nje ongadlali yayo lendawo so umaphepha nxa yabuye kulethi umaphepha yabuye ezobhambisa ikebhore egrawundi nanje. Lahleli bekwazi soba sokuyilahlile. Kuningi okusenzakalayo kuthanele ngomatrasen imithi wenziwani amabhawunse etshayana. That's why you call it deep. For now, it's deep. I got tears. I'm saying deep. I have one number power. We be calling them number power. In time, necessary. I have one of you. I have to. Mangani. So when I go, Erin. I'm born in Vinuru. The late Tuzantu. Ma, as a Utanid. If you choose my anger, but.
Ulunga uqale edlalela iqembu labasakhulayo leZimbabwe Saints njalo uthole ithuba lokudlalela iqembu labakhulu ngomnyaka 2005 lapho abadlali ababethenjiwe abakhalala khona umsebenzi. Uthi kulokuthi abangangibo labangane bamjabulele ukuba usedlala ibhola kuzinga laphezulu bakhona ababesola ukuba indaba.
Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba lapho ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile ngikhona pha eWashington DC
Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.